senze kuthiwa yi-preliminary ngesikhiwa ukuqala utshela umuntu ukuthi sesiza kubopha asithandanga ukuqala phezulu sabapha 24 hours. Kungizwa abanye sebefuna ukuya withdrawer asikabi lamabizo athile. Thina siqale satshela i-Zex nge-confusion le abayiyekela bebhalisa abantu nge-party yethu lesimbuli yethu. I-Zex ithule ngoba i-Zex yona ithi uma kulokunye esingakuvumelani lakho senza inspection nge-second day, bathi bona lo mthetho kuzathoniswa yi-electoral court. Yikho ke sesiphaphile i-24 hours. Le mapholiseni sesifikile sabapha amabizo. Yikho ke i-24 hours ithe ngenye umuntu uza kuzwa umnembeza ehambe ezikhupha ngoba licala elikhulu elingamthatha 2 years. Esejeli lokupanishwa i-suspension 5 years engavunyelwa ukuvota nje lokwenza enye into eyama-election. Yikho ke lokhu esibaxwayisa abantu bethu ukuthi thina asifuni ukulwa lama-citizens. Ubutsotsi ababenzayo ngenxa yokuthi babezanana lezigulamkhuba zemanye amabandla lamanye ama-institution efuna ukuthi basidivide amavoti.
Kungadlula i-24 hours leyo belokhe bengacetshisanga amabizo abo, lizathatha manyathelo bani?
Bangayekela ukulalela isikhalazo sethu lesicelo sethu ukuthi bahambe ukuthiwa i-voluntary withdrawal, bazabotshwa ngamapholisa ngoba yiwo umthetho ozabakhona. Bangabotshwa-ke sebeyizibotshwa, the accused, sokuzasuka kuye ku-electoral court ngoba sinobufakazi ukuthi isimbuli yethu ikhanda lika-advocate Chamisa elethu kayisiyo photocopy original igloss. Njalo lama-signatories yethu wonke elizweni lonke sebesayinile phambi komthetho batshengisa isignature zabo, lezana ngezabantu abafojayo ngesikhiwa. Sibuye okunye ukuthi ukuphuza kwethu hathi sasile strategy sesaba ukuthi bafuna ukuthuthela abantu. Babona ke ukuthi sesibavalele, sibavalele ngaphandle laba befuna ukusidiliza kakhulu, laba bahamba lefazi basebethenga abanye abantu abangazange babe namakandidate. Amakandidate asayinelwa ngama-designated officers. Lokho benza ngabomo befuna ukuphazamisa uzulu. Yikho ke balomnyama omkhulu kungani yingidi elunyiweyo ngaphiyatsha ngoba bazatshiya abantwana babo besiyahlala ejeli baphinde basuspendwe for 5 years. Thina sithi mahlabe zulu, i-politics kayifanelanga isiphe izondo, fanele senze i-politics kuhle. Laba izigulamkhuba ngabantu abalabantwana amanye ngama-professionals batsheyengana bezama ukuthi asoze sikubambe. Njengoba sesikubambile njalo siyabonga inhloli zethu ne-intelligence zethu ukuthi zahle zakubona ukuthi kulamasela abantu abangalunganga. Ngalokho siyabaxwayisa ukuthi i-24 hours ingakakwali, abahambe baye withdrawer, bazasala bale reputation lebizo, hayi kuba ngama-convicted person sebekhulile.